Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 9 kuHlolanja 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ubotshwa umeya wedolobha lakoBulawayo. Inhlanganiso ezimele yodwa ithi akula nguquko eZimbabwe selokho kwasuswa uMoyi uRobert Mugabe esikhundleni.
I-research institution lay into abayikhulumayo yinto abayenzayo ngabomo futhi eyokuthi babe nokuqinisa lokuthi kona iZimbabwe kayivuki.
Kodwa abakubandla le-MDC bathi inhlanganiso le ishaye ekhaleni.
Sesigeziwe ngoba akunamusha, sibatshele ukuthi uMnangagwa uwesi kulo mgazi, bathi saba ngabantu ababi.
Incwadi zithi kuyaxokozela okumangalisayo kubandla leZANU-PF.
UMathuthu loTsenangama, uMtsenangama nguye umuntu owake wathunywa ukulwisa uMugabe ngo-2017 kuze kube lekhulu. Khathesi waseyothunywa ukuthi belwise ubani, uChiwenga. So ama-faction akhona.
Obotshiweyo ngumeya wedolobho leVictoria Falls, hatshi wedolobho lakoBulawayo. Singakhuthwa ngezamasiko ezabatsha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. UMnumzana Somvelo Dlamini, umeya wedolobho leVictoria Falls, usebotshiwe. UDlamini wetheswa amacala okuthengisa indawo yokwakha indlu lebhizimusi awuthenga kukhansili njalo lokusebenzisa igama likankosikazi Auxillia Mnangagwa ekuzameni ukuthenga enye njalo indawo yokwakha indlu okucatshangelwa ukuthi wayefuna ukuyithengisa. Isikhulumeli seZimbabwe Anti-Corruption Commission, uMnumzana John Makamure, utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi uDlamini ukhangelwe umiswa enkantolo kusasa. UDlamini ukubandla le-MDC elikhokhelwa uMnumzana Nelson Jamisa kasenelisanga ukukhuluma laye kanye legqwetha lakhe ngalokhu njalo lezihlobo zakhe. Inhlanganiso ezimele yodwa ecubungula ezombusazwe ithi akula nguquko kweleZimbabwe selokhu kwasuswa uMoyi uRobert Mugabe esikhundleni libutho libambisana lebandla leZANU-PF kanye ledale lephalamende. Uphenyo olusanda kwethulwa yiRand Corporation yakwaleMelika luveza ukuba uMongameli Emmerson Mnangagwa lebutho bancindezela uZulu kakhulu eZimbabwe. Inhlanganiso le ithi lokhu kuphambana lokwethulwa nguMnangagwa othi uzimisele ukuguqula ezombusazwe lesimo somnotho elizweni. I-Rand Corporation iphinde yaveza ukuba ibutho seligxile impande kwezombangazwe, ngakho-ke kumele lokhu kulungiswe ukuze ilizwe leZimbabwe liguquke kwezomnotho lezombusazwe. Abakubandla leZANU-PF bathi inhlanganiso le iveza umbono welizwe leMelika ngokwenzakala eZimbabwe. UMnumzana Joseph Juma okudalele Central Committee kubandla leli uthi akumangalisi okwethulwe iRand Corporation.
I-research institution lay into abayikhulumayo yinto abayenzayo ngabomo futhi eyokuthi babe nokuqinisa lokuthi kona iZimbabwe kayivuki njalo kayisoze isuke ekuhluphekeni esipiko kathesi ngenxa yezijeziso esilazo ezifakwe yibo khona ngale ukuthi umnotho uthuthuke uvuke. Kulento eziningi ezifunakala bana ngabe ziyenzakala and zonke lezi zinto mele zenzakale especially futhi kubo balance of payment lokwabe sikukhuluma ngesingizi kusitsho ukubana ilizwe lenelisa ukubana lithole izimali ezokuthi kuthuthukise inhlelo ezikhona ezizayenza ukubana into zihambe kahle. Ayikho kwelakithi eZimbabwe bayivalile, sizame konke. Siyakwazi sho ngobana uprofessor Mthuli ukubuya kwakhe uzamile ukuba lobudlelwano labo bonke laba bantu abadila ngendaba ezinjalo ezemali o-IMF o-World Bank wazama lokuthi kona aplawule izikweletu besikizo konke lokana kuthengisela ubana ngabantu asebe-reformed kodwa bona kulokuthi basamukele balokhu bekwenza kube nzima kakhulu kube buthundu ukuthi sicine kuloko esiyigokona.
Siyabona njalo bayakhuluma ukuthi bathi ibutho lokho ligcilile abayichaya ngekhala nje
ngabe sibutho lokho ligcilile babe sitshoni ngoba ibutho asisaliboni libuyelile emabharakini alo babuya kuphela ngesikhathi esaba ngoNovemba bekhuluma ade bekukhuluma kodwa ngemva kwalokho asibaboni phela izinxa uhamba kuqala sabe sibabona izinla kuma-roadblocks abasekho.
Umnumzana Joseph Chuma ukubandla le-ZANU-PF siyixoxe laye ekobulawayo. Siyixoxe njalo ngodaba lolu loNkosazana Dabita Khumalo, umgcinisihlalo webandla le-MTC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Sesigeziwe ngoba akunamuhla sibatshele ukuthi uMnangagwa uwesi kulo mgabe bathisaba ngabantu ababi. Nanso-ke i-Rand Corporation ikhuluma amazwi afana nalokhu kade sikukhuluma kule njengebandla le-MTC. So osekukhona lapha ukuthi iZANU kayivumi ukuthi siyehlulekile, ikishiye ikhiye labanye ukwenza ukuthi siguqule inhlalakahle kaZulu yaseZimbabwe.
Bayakhuluma lapho ukuthi ibutho lokhu lingani ligxile impande, ngakho-ke akusoze kube nenguquko kwele Zimbabwe nxa lokhu kungalungiswanga. Likubona njani khonokho?
Kumqoka lokhu ngoba okukhona lapha ukuthi ibutho izakwesaba ukuthi kube nenguquko ngoba banamacala abawenzayo amaningi kakhulu. Kodwa thina sifika silandeli macala, sifuna ukukhangela ukuthi abantwana baseZimbabwe singabancedisa njani ngoba vele ilizwe laseZimbabwe sikhuluma kunjenje libuswa libutho. UMnangagwa nje umphelekezeli ngoba konke akwenzayo, izinto zonke azenzayo vele nxa ungumuntu ocabangayo uyazibuza ukuthi kambe kuseselento enhle engqondweni kwampana ngoba ama-decisions akhe amanye akuthiya ulengisa inkamani.
Bakhuluma njalo ukuthi kukhanya kulobu bukhohlakalo obumangalisayo kwele Zimbabwe, ngakho konke lokhu kumele kulungiswe nxa kukuthi umnotho kungaguquka. Likubona njani Makhumalo khonokho?
Vele yizo inyembezi zethu thina njengebandla le-MDC ukuthi abalandeli bezanu benkokheli zabo bakhohlakele sebentshontshe umnotho wakuleli lizwe sekifike esigabeni ukuthi singathi sesiguqe ngamadola ngamanga ngoba bakhathesi amakhanda ethu yiwahlabe phansi izinyawo ziphezulu kuleli lizwe ngoba kuselanto ehambayo konke sokumile mpo.
UNkosazana Dabita Khumalo ngumgcinisihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Siyixoxe laye ekobulawayo. Abatsha abakubandla le-ZANU-PF bathi kabavumelani lomunye wabo uGodfrey Senengamu ofuna ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa akhulumisana lomnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC, ukuze kulungiswe okuningi okuhlupha kwele Zimbabwe. UMifis Gama usethulela lolu daba.
Abakuhlangothi lwabatsha olwe-youth league kubandla leli bathi uMnangagwa akumelanga akhulumisane loChamisa ngoba wanqoba kukhetho olwenziwa ngomnyaka 2018 njalo ule nkundla yezombusazwe eye-Political Actors Dialogue lapho axoxisana khona le nkokheli yamabandla achiyeneyo ngokwenzakala eZimbabwe. Osaphethe isikhundla somkhokheli wohlangothi lolu uTendai Chirawo uthi uChamisa kumele angene kunhlanganiso ye-Polat nxa efuna ukukhulumisana loMnangagwa hathi ezimele yedwa.
Anyone who is calling for dialogue between the major political parties, the platform has been done and what is important.
Inkundla yokuxoxisana isikhona njalo kumqoka yikuba singakhohlwa ukuthi ukhetho luka-2018 lwenziwa lwaba lwanqobayo. Ngomusa wakhe wanqobayo lowo wasungula linkundla ukuthi wonke ofuna ukusiza ngemibono akhululeke ukungena kuleli qembu. Yiyo kuphela indlela engasetshenziswa okwamanje lapho abafuna ukusiza kundaba zentuthuko yelizwe
bangayisebenzisa.
Kodwa uThenengamuthi kuqakathekile ukuba uMnangagwa akhulumisane loChamisa ngokwenzakala elizweni.
Kana vanondituka ndikutoziva vamwe vakabvira kundituka handiperi.
Angilani navangithethisayo ngoba vele ngihlezi ngithethiswa. Angisoze ngikunake lokhu kodwa engitshela khona yikho okwenza ilizwe liye phambili. Nxa uMnangagwa benelisa ukuhlala phansi bakhulumisana labo Ian Smith owabulala inkulungwane zabantwana endaweni zabonyazonya Chimoyo, Thembwe, Gondola, Mukushi, Luwanga nakubo Chibondo, kuyini okungamehlisa ukuthi ahlale phansi
nomfowabo?
Ingcwethi kwezombusazwe zithi kuyamangalisa okwenziwa ngabasakhulayo bebandla lezanu PF abakhanya belemibono etshiyeneyo ngodaba lolu. Umnumzana Bekezela Gumbo okunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute uthi abalandeli bebandla lezanu PF bajayele ukwenza lokhu nxa belwisana.
IZANU PF yiparty ecomplicated kakhulu. Okunzima ukuthi mina nginje soma ngingade lokhu ngikhuluma ulutho angisho vele ngisazakala ukuthi mina ngingakhuluma ilizwi lami ngitshintshe. Kunzima ukuthi ngitshintshe namuhla. Kumele kube lezinye izindlela ezinye ezibuyayo lazo. So angeke sikhona ukusiyekela ukukhangelela lapho ukuthi ungathola ukuthi mhlawumbe i-strategy zabo asebesenzile njengoba bayenza i-Pollard yabo ayizange iyesebenzi. Ungathola ukuthi leso kungesinye i-strategy esokuthi kunjani uChamisa ebe ngaphansi kwani kwe-pressure yokuthi njani ikhulumisana nomnakakwa.
Ibandla le-MDC lithi uChamisa angeke angene kunhlanganiso ye-Pollard ngoba wanqoba umnakakwa ukhetho olwenziwa ngomnyaka 2018. Uthene ngamuthi labanye bakhe sebezenza umkhankaso obizwa ngokuthi Zimbabwe First Movement okuzama ukuthi umnakakwa akhulumisane loChamisa kulungiswe umnotho obhidlikayo lokunye kwele Zimbabwe. Utsenengamu, uPupuraito Garepi, loLouis Matutu basanda kumiswa ukuba bekhokhele uhlangothi lwabatsha kulandela ukwethulwa kwabo umbiko ukuthi kulabo somabhizimusi eZimbabwe ababhidliza umnotho ngokwenza ubukhohlakali. Osomabhizimusi laba ukhanya engani badlelana lenkokheli yebandla elibusayo. Bathi abenza lokhu ngumnumzana Tafazi Wamsarara owenhlanganiso yeGrain Millers Association, umqondisi weGreen Fuel Private Limited, umnumzana Billy Rottenberg, lo mnumzana Kudata Pirei, umqondisi wenkampani yeSakunda Holdings. Abathathu laba bayakuphikisa lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kusenjalo, ezinye ingcwethi kwezombusazwe zithi ukulwisana phakathi kwabatsha kubandla leZANU-PF kulakho ukwenza ukuthi ibandla leli lidabuke phakathi. UMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Ingcwethi lezi zithi ukumisa kwezikhatshana kukaLouis Mathutu, uGodfrey Tsenengamo loPupuraito Garepi ukuba kuhlangothi lwabatsha kuveza ukuba kule nkokheli elwisana ngezombusazwe kubandla leli. Omunye wabacabangela ukuba kukhona okwenzakalayo kubandla leli umnumzana Peter Manala.
KuZANU-PF kulama-factions sibili ngoba sibona uMathutu loTsenengama. UMtsenengama nguye umuntu wakhe wathunywa ukulwisa umgabe ngo-2017 kuze kube lekhumbi. Khathesi baseyothunywa ukuthi belwise ubani? Uthunywe inga. So ama-faction akhona.
Ziningi ingcwethi ezilombono lo lobanje uTsenengama esithi okwenzakalayo ukulwisana nobukhohlakali hatshi ukubakelana izikhundla lokunye kubandla leli.
That is not true. Because some of the people that we are pointing at and accusing of engaging.
Kungamanga ngoba abantu abaningi abenza inkohlakalo le baqala ngesikhathi sikaMayimithu basebenza labo Mavayire, labo Mugabe, labo Grace Mugabe. Labala amakhadi omhlangano, namasela nje abafuna ukuba lamandla. Labalani lomongameli Emmerson Mnangagwa loba ubaba uChiwenga.
Anyway, loyal to President Mnangagwa or are they in any way loyal to Vice President Chiwenga?
Umnumzana Jim Kunaka wake waba kubandla leZANU-PF waxotshwa esezekela unkosikazi Joyce Mjuru owaxotshwa kubandla leli lisakhokelwa ngumnumzana Robert Mugabe wabumba ibandla lakhe. Uthi ukuxokozela lokhu kuveza ukuba kulokulwisana okumangalisayo kubandla leli.
You cannot be told what is exactly happening in ZANU-PF.
Kuyaliwa kuZANU-PF, kuyazikhanyela nje, kusegcekeni. Inkokheli zethu ziyasehlukanisa ukuze bayale bebusa baze bakhule. Akukho khashana lokhu. Kulama-faction amabili kuZANU-PF, abantu bayaxoshwa kungalandelelwa imithetho.
A person should be brought to a disciplinary hearing.
Kodwa omela ugatsha lwabatsha kobulawayo umnumzana Munashe Mdutsa uthi ibandla leli liqinisaka.
IZANU-PF libandla elokubambana. Indaba lezi esizwayo ezokuthi kungaba le-factionalism lathi sizibona kumaphephandaba. Kodwa thina esiphakathi kweZANU-PF siyawazi ukuthi silenhloso eyodwa, kuyinhloso yokuthuthukisa iZimbabwe. Lokho kwe-division, lokho kwe-factionalism asikwazi sikubona khonapho nxa kukhulunywa ngabantu abangekho phakathi kwebandla leli.
Inkokheli yebandla leZANU-PF egokela umongameli Emmerson Mnangagwa, uRetired General Constantino Chiwenga, lomnumzana Kimbo Mahati, ithi badonsa ndawonye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Sike sikhangele eziphathelene lakwamanye amazwe ngamafitshane. Ilizwe leBritani lithi kulamafektali alo okukhanya engani ayavalwa kwele China ngenxa yokuqhamuka kwe-coronavirus esibulele abantu abaningi. Ilizwe leli lisaba ukuthi lizalahlekelwa ngamafektali amaningi kakhulu avalwa kulelo lizwe. Iintethe eziningi sezidle izilimo izihlahla lotshani okwethusayo emazweni agoqela eSomalia okulabantu abafika izigidi ezilithumi 10 million ababhekane lendlala. Sike singene kwezamasiko.
Sengana masiko wenzi umandla baba mkhulu babelobola usen.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhlanje ngiqoqa lo baba uDavid Mkhabinyana Ngwenya inyanga elodumo. Baba Ngwenya sawamukela kuhlelo.
Hayi ngiyabonga tu.
Siyabonga kakhulu ke namhlanje sikhuluma ngokuphozisa abantu abaningi bayakwazi ukuthi kuyini. Baba Ngwenya kambe kusayenziwa yini kunoku ke ukuphozisa?
Ukuphozisa kuyenziwa sibili siyakwenza ngoba ikakhulu zafica ukuthi abadala abasukela kuma-50 kusiya phezulu uyabe engasahambi kuhle ngaphandle engeyathatha insuku ezintathu engeyezine engayi ngaphandle. Ukuphozisa kuyancedisa kwenzeka ukuthi nxa ephozisile uzakuzwa umzimba wakhe usungcono ngoba nxa engaphozisanga kwenza ukuthi umzimba udinwe. Yikho ukuphozisa kuqakathekile kuyenziwa sibili. Lo gulayo laye nxa engasaphoziswanga uzafica ukuthi uzagcina esesiba ngulo ohlale elele angenelwe izilonda zokulala. Yikho ukuphozisa kwenziwa kuqakathekile sibili.
Ye singathi-ke kulezi hlahla ezifakwa khonapho kambe izihlahla lezi zibalisani kona?
Ukhona esithi thina umankulu umbazankezana zibe khona omfumfu zinenganyanyana nje. Ye
singathi kodwa akubulali phela lokho?
Hayi kazibulali. Ukungabulali kwazo ziyabe zidinga ukuthi utshelwe ngumuntu ozaziyo ukuthi kuzisebenzise njani ngoba lesihlahla esingabulaliyo siyabulala nxa ungasisebenzisanga kuhle.
Ye nxa sikhangela njalo abantu babephoziswa kungakachinzwa kambe kusakhona yini?
Ye kukhona endaweni ezilutshwana ngoba lokhuyana kwakusenzela ukuthi abantu bangazi badle inyongo ingaziyabandela. Kuyaqakatheka khonokho ukuthi nxa kuchinswa kuyakhiwa nje kube lo muvu indumba ababize bethi ihobe indlubu konke kuphekwa mbiza yinye kube sokuthathwa-ke amakhasi akhona lwana kuthiwe madolokhina emalungelo wonke kunye lentanyeni ukwenzela ukuthi abantu baqine bangazi bangenwa inyongo yehlobo.
Yes, siyakuzwa kakhulu baba Ngonya, sicela uvale khonapho ngamafutshane.
Ukuphozisa abantu kabaqhubeke kuyancedisa kakhulu empilweni zabantu. Abantu abangaphozisiwe uzafika ukuthi impilo yabo iba mfitshane.
Sithathe leli thuba ukuthi sibonge ubaba uDavid Mkhabinyana Ngwenya inyanga elodumo. Ungathini lokusasa baba Ngwenya?
Ngiyabonga.
Hayi ke kwalamhlanje sima lapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Kwamanje soke isikhathi sabatsha silo Mike Hobe.
Yebo, mthakazo omuhle, zimbabwe omuhle, yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingu-Mike Hobe. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili ngodaba esiluqale ngeviki edlule kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection, lapho besixoxa labosomabhizimusi mayelana ngesimo somnotho elizweni. Sikhangela udaba lokuthi abosomabhizimusi sebedlelana labanye abadabuka kwamanye amazwe bezama ukuthuthukisa isimo somnotho elizweni. Abakhuthe uhlelo lolu, hambani kukhasi lethu ele Facebook ele VOA Debele bese lidinga uhlelo lwabatsha olwe The Connection. Njengalokho engisanda ukusho, namhla siqhubela phambili ngodaba lolu sixoxa loMasimba Khutshera oyingcwethi kwezenotho. Mnumzana Khutshera, ngiyakwamukela kuhlelo, asizweni umbono wakho.
Khathesi umnotho wethu uguqe ngamadolo unenduvo eziningi kakhulu esihlangana nawo indaba yokuthi khathesi into ezinjenge-infrastructure azihambi kuhle, into ezinjengamapolisi azihambi kuhle, into ezinjengamandla kagesi asiwaboni mhla yonke. So umnotho wethu khathesi ule mbheko eziningi ezinzima ezibhekane lawo.
Yazi mnumzana, abatsha sebedlelana labontanga abadabuka kwamanye amazwe kwezamabhizimusi njengendlela hathi yokuzithuthukisa kuphela, kodwa balenjongo yokuthuthukisa umnotho welizwe. Ubona ngani kuyasebenza na?
Lele lisasibile ukuthuthukisa umnotho welizwe ngoba ungakhangela ukuthi lilama-advantage ayi-2 amakhulu. Nxa ukhangela iZimbabwe, iZimbabwe yilizwe elincane kakhulu labantu abangu-13 million, kodwa abaningi bangifona futhi bathenge okunye okuthengiswa ngabontanga bayabengeneli. So nxa kungaba nobudlelwane nabantu abavela kwamanye amazwe, ngenzakala sifikile ukuthi i-market share iyakhula mbijana. Okwesibili indaba le foreign currency. Siyakwazi ukuthi ilizwe lifuna i-foreign currency, lidinga i-foreign currency, kodwa alinayo i-foreign currency eneleyo. So mna njengani ubudlelwane lo phakathi kwabontanga balapha eZimbabwe nabanye abamanye amazwe kunganceda ukuthi kulethe i-foreign currency lapha.
Njengalokho okusanda ukusho ukuthi ubudlelwano lobu bulakho ukuthuthukisa umnotho welizwe, sikhuluma nje lokhu kwenzakala elizweni kodwa umnotho ulokhu uqhubekela phambili ugugude. Kahle kahle kuyini okuhluphayo?
Mbona njengani indaba ekhona ngama-policies ethu njengelizwe, yiwo amanye okumele atshintshe. Njalo into le engiyikhulumileyo infrastructure, singaqedila ngalonke singela amandla kagesi, intengo zangikhona ziqongile kakhulu okokuthi abantu baya bengakwanisa ukuthi benze ibhizinesi ngendlela okumele benziwe ngayo.
Hhayi, sikuzwile mnumzana Khutshera. Isikhathi sesidliwe ngumangoyi, gqiba uhlelo uphosela amazwi akho okucela. Unikeza abatsha amazwi enkuthazo.
Inkuthazo kuphela ukuthi kuqakathekile sibili ukuthi njengabasakhulayo, njengosomabhizinisi, sihlelane sibe nama-ideas amatsha, sibe ne-markethi entsha, sibe njalo nemali lama-profits amaningi nxa kuyukuthi sibe nobudlelwane lobo, ngoba uzabona ukuthi kuzasincedisa ukuthi sibe lo mcabango omutsha, kuzasinceda njalo ukuthi sibe lenye i-markethi entsha.
Hayi, sikuzwile mnumzana Khutshera, ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo.
Ngiyabonga.
Sakazo muhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Sohlangana ngeviki ezayo lapho sikhangela ukuqhubekela phambili ngodaba olufanayo, sixoxa labanye abontanga abafisa ukusitshela umbono wabo mayelana ngodaba esilalo egudwini. Asixoxeni kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3BIGMYKE3, yona username yami. Kwanele kwanamhlanje, sakazo muhle, olivalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Gobe. Sakazo muhle, Zimbabwe muhle. Sohlangana ngeviki ezayo. Bye.
Siyawankulu ke Mike Wobe, sengilithiya ezandleni zikantungameli Nkomo.
Sokuyisikhathi sohlelo vuselela umoya, silomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga njalo kwamukela uhlelo lwethu.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bengifuna sikhangele ukuzithoba uNkulunkulu ukuthi uyakudinga lokhu empilweni zethu. Ngibala kwabasefilipu chapter ka-2, ngifuna ukubala nisukela kuverse ka-5. Uthi lapho uPawulu nxa ekhuluma labasefilipi, kawube kini lowo mqondo owawukhona kuKristu Jesu, yena owathi elesimo sikaNkulunkulu kathongo ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana loNkulunkulu, kodwa wazidela wathatha isimo sencebu waba ngumuntu. Wathi esebuntwini wazithoba walalela uNkulunkulu kwaze kwaba sekufeni, yebo ekufeni esiphambanweni. Lapha bengifuna ukuthi sinanzelele ukuthi kulento eyayikuKristu eyayimehlukanisa labo bonke abakhokheli, kumbe ngathi eyayimehlukanisa labesifarisi, yayimehlukanisa lamasadusi, yayimehlukanisa lababekhokhela ibandla ngaleso sikhathi, yikuthi uKristu wayengumuntu ozithobayo, wayengumuntu ozehlisayo. Ngiyakholwa lo mbhalo kaPawulu kuba ngomunye umbhalo oqakathekileyo njalo omangalisayo, ukuthi uKristu yena wayengunkulunkulu kodwa wazifinqeza wathatha isimo somuntu ayekwazithi umuntu zalwe sesonweni kodwa wasithatha leso simo wathatha isimo esokuba ngumuntu okokuthi impilo yakhe izafika esigabeni sokuthi iphele kodwa sikwazithena uKristu njengokuthi wayengunkulunkulu impilo yakhe ayilakuphela ayilasiqalo ayilasiphetho kodwa yena wavuma ukuthi leyo mpilo ayifinyeze eselapha emhlabeni. Wathi sebuyile lapha emhlabeni yikho abantu abaningi abazange bamkholwe uKristu ngoba babengakholi ukuthi uNkulunkulu angavuma ukuzehlisa azazehlise abe ngumuntu njalo azavume ukuthi abethelwe esiphambanweni. Ngoba nxa sikhumbula siyakhumbula ukuthi wathi yena akula muntu ongangithathela impilo kodwa impilo mina ngiyayiyekela ngokufisa kwami langokuvuma kwami. Njalo esesiphambanweni wayengakwanisa uKristu ukuthi alethe ingilosi ezinengi inkulungwane zezinkulungwane zizomlwela ayesesiphambanweni. Kodwa kuyini esakubona kumenza ukuthi ahlale esiphambanweni alandele intando kaNkulunkulu? Into eqakathekileyo ukuthi wazehlisa entandweni kaNkulunkulu, wavuma ukuthi uNkulunkulu enze akufunayo ngempilo yakhe. Lokhu yikuzithoba okuphakemeyo kakhulu. Abantu abaningi siyafuna ukuthi sisebenzele uNkulunkulu kodwa ukuthi sizithobe simnike yonke impilo yethu asikugwanisi. UKristu wazithoba walalela uNkulunkulu wavuma yonke into uNkulunkulu ayethe kayenze kuhlanganela nalokuthi ahambe ebethelelwa esiphambanweni. Into le ilamandla ngoba kutshengisela ukuthi akula lutho uKristu ayelalo akula lutho uKristu ayelenza konke lokhu wayekumisa ekwehlisa ngaphansi kwentando kaNkulunkulu. Manje umbuzo obakhona ukuthi wena impilo yakho usuyehlisile yini yaba ngaphansi kwentando kaNkulunkulu? Lanxa usuyehlisile uyehlise yonke yini? Ngoba umuntu uyabe yehlisenye ingxenye yakhe eyinye ezenzela into zakhe azifunayo. Namhlanje kukhuthaza kwami ukuthi ngabe singavuma ukuzehlisa ngaphansi kwaNkulunkulu. Kulomnyaka ka-2020 uqalisa kanje uhluzitshela uthi mina lomnyaka mfuna kube ngumnyaka wami wokuzehlisa ngaphansi kukaNkulunkulu.
Kuyibhethe mfundisi.
Asithandazeni baba ngegama likaJesu. Sithandazele ukuthi sizehlise sibe ngaphansi kwentando yakho langaphansi kwelizwe lakho. Size ngegama likaJesu. Amen.
Lolobe kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useniSpanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, uthone kahle mfowethu.
Brenda Fase sithi vula indlela singakehlukani ngothi sikhangele indaba ebezikhokhela namhlanje. Kubotshwa umeya wedolobho le Victoria Falls. Inhlanganiso ezimele yodwa ithi
akula nguquko eZimbabwe selokhe kwasuswa uMoyo Robert Mugabe esikhundleni. Kulabantu abakubandla leMDC abathi inhlanganiso le ecubungule lokhu ijaye ekhaleni. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalisayo ngenjabulo kuGibbs Dube. Ngisithi asidibane nekuseni ngo-past 6.